So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uma singayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempila kahle siyilandele imigomo nemibandela ukuze nathi sithole sabaphephileyo kulolu bhubhano olubi kangaka.
Uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele India lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kwamakhelwane kwele South Africa.
I wish sincerely to thank my dear brothers, His Excellency President Masisi and His Excellency President Eddie Galungu, who in 2018 extended an invitation to Zimbabwe to be part of this grand project.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eliZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKhazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leZambia. Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni izifundo eziqhutshwa kumabonakude ezama-TV lessons. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 526,066. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe. Kuhlelo oluqale elizweni ngohlolanja lonyaka. Ebantwini abahlatshwe izolo, abazinkulungwane ezedlula ezilitshumi lanhlanu, 16,792 babo. Bebehlatshwa ijekiseni yakuqala ukuthi abazinkulungwane eziphose zifike ezilitshumi, 9,613, ngabahlatshwe ijekiseni yesibili. Ngakho obulewe yileli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa kufunyenwe abahlanu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amatshumi amane, 38,419, asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gciwane lahlasela elizweni. Kunjalo nje, uhlobo lwe-coronavirus osoluqede abantu kwele India, oludla ubhedu kwele Bhilithani, soluhlasele kwele South Africa. Sokulokwesabela okukhulu ukuba imihlobo yomibili yaleli gciwane ilakho ukuhlasela eliZimbabwe, idale umonakalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa, uMnumzana Zweli Mkhize, umemezele ukuthi sekulabantu abane abatholakale belohlobo legciwane lwe-coronavirus eBahe kwele India. Sebelitshumi lanye asebebanjwe luhlobo lwe-coronavirus ethwalisa abantu amagapha avuzayo kwele Bhilithane.
We have to just focus very strongly on the issue of quarantine isolation of individuals who are infected.
Kulengozi ukuthi abangabe behlangene lalaba bantu labo sebelalo leli gciwane.
There is a risk of a spread for anyone passing with a contact with people, the risk of spread is always there.
Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu elizweni jikelele, njengoba kuhlobo lwegciwane elibhahe e-India, ababili betholakale belalo esabelweni se-Gauteng, abanye ababili esabelweni saKwaZulu Natal. Ingcitshi kwezemikhuhlane ethelelwanayo uSkwicamfundo Anne van Godberg uthi abalolwazi lokuthi leli gciwane bese limemetheke kangakanani phambi kokuba litholakale kwabane laba. Kwele Ngilandi sekufe abantu abafika kuzinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu, around 130,000. Emalengeni amathathu edluleyo, igciwane lase-India lihlasela abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane ngosuku, over 400,000 per day. Kanti ke ababhubhe izolo kuphela bafike izinkulungwane ezine, 4,000. Ukuthi la amagciwane amemetheka ngesiqubu lokubulala abantu abaningi kangaka asekwele South Africa, sekutshe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zethukile. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Matilda Ncube uthi bazaphila ngomusa wenkosi.
Hey, mina njengesizalwane seZimbabwe ngisubuhlungu kakhulu. Angingeke ngabudalula ukubana bunganani ngoba sizophela mpela sonke. Kodwa ngenxa yesimo esiselizweni lethu, siyafa sikhala sikhona lapha kulona lolubhubhane.
Isikhulume sebandla lemthokazi Liberation Front umnumzana Crispin Yoni uthi iningi labeZimbabwe lizahlaselwa ilegciwane.
Abantu abaningi bazaba affected ikakhulu izizalwane ezivela elizweni lapha emvela khona. Bahlala bebaningi ezindlini lapha abahlala khona, le ndawo lapha abasebenzela khona njalo kaziphephile ngoba abanikazi bemisebenzi bafuna ama-profits. Yikho lokhu abakubhekileyo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi sebejelwe ngamathe.
So maye lokhu esanda ama-variation lokho kubangela ukuthi ke sesingafani nethemba elikhulu kakhulu ukuthi ama-vaccination lawa azoba lusizo olukhulu. Kodwa kutsho lokho ukuthi abantu abangavaccinate ke siyakhuthaza ukuthi for i-herd immunity abantu abaqhubeke besehlelweni lokuvaccinate.
Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jobane ukhuthaza bonke abakwamthwakazi ukuthi benze konke abakwenelisayo ukuzivikela ngoba ububi obangelwe ileli gciwane India buyasabeka.
So isixwayiso sami njengenduna ngithi bantu bakithi masingayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempila kahle, silandele imigomo nemibandela ukuze nathi sithole sabaphephileyo kulolu bhubhane olubi kangaka.
Sebe sedlula isigidi over 1.5 million lengxenye asebehlaselwe yicoronavirus kwela South Africa, asebefile sebe sedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 50,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwela South Africa Tuso Kumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKazungula elixhumanisa eBotswana kanye leZambia, lona elivulwe ngokusemthethweni namhla. Uhulumende weZimbabwe uke wabika ukuba laye uyingxenye yohlelo lokwakhiwa kwebholoho leli okuyimpiko elandulwe ngeleBotswana. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu dama ngokugcweleyo iseHabron.
Umongameli Mnangagwa uthi eZimbabwe lanxuswa sibili ukungena kuhlelo lokwakha ibholoho leKazungula. Lolu hlelo lusungulwa njalo liyenza konke ukuthi libe ingxenye yalo. Mnangagwa utsho lawa mazwi lamuhla emkhosini wokuvulwa okusemthethweni kwebholoho leli elisengceleni yeBotswana leZambia.
I wish sincerely to thank my dear brothers and colleagues, His Excellency President Masisi of Botswana.
Ngomnyaka ka-2018 sanxuswa ukuba sibe yingxenye yalolu hlelo. Kungakadluli isikhathi esiyangaphi eleZimbabwe lalo liyabe selingenile uhlelo lolu oluphathisa ukubambana kwethu njengamazwe akuluhlu lwethu.
In the fullness of time, Zimbabwe will be part of this hallmark project which accelerates our regional integration efforts.
Uhulumende weZimbabwe kade iqinise ngokuthi uvele seyingxenye yalolu hlelo, kodwa lokhu bekulandulwe kumbiko okhitshwe neBotswana ngempela viki, wona uqinise ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe ngamazwe amabili kuphela. Umongameli Mkgweetsi Masisi kweleBotswana uthi sebevumelene ukuthi leZimbabwe lalo lenelise ukufaka isandla uze libe yingxenye yalolu hlelo.
I am happy to note that the Republic of Zimbabwe and ourselves with Zambia have agreed in principle to be a partner in this project.
Ngiyathokoza ukuthi eZimbabwe selivumile ukuthi libe yingxenye yohlelo lokwakhiwa kwaleli bholoho. Iziphathamandla zethu zisebenza nzima ukuthi kuphethwe uhlelo lokungena kweZimbabwe mhlawumbe leNamibia kulolu hlelo.
And hopefully we will enroll Namibia in on this bridge and one stop border.
Kulokwesabela ukuthi ukwakhiwa kwebholoho leKazungula kulakho ukususa ibhizimusi ekade libonwa iZimbabwe ngemota zamaloli ekade zingena zisebenzisa umncele weBeit Bridge. Isikhulumi sebandla eliphikisayo leMTCT umnumzana Witness Dube uthi inkulumo kaMnangagwa kuqala ukuthi iZimbabwe ibivelisile ingxenye yohlelo bekuyizifiso zikaThemba lo Amkela.
Ya kubaba uPresident Mnangagwa umlomo bathe sintwini kawugcwale lwamfula bakithi. Yizifiso kodwa kithi kusuka kube yileziyana ezithiwa ngezikaThemba lo Amkela entweni ezinkulu ezinjengalezi, ngoba uhulumende wethu akakafiki ezingeni lokuthi athathe amanyathelo aphezulu njengawona lawa esiwabona ethethwe lilizwe leBotswana lelizwe leZambia bebambisana besenza umsebenzi omkhulu kangaka.
Uthi iZimbabwe sekumele ihlale phansi izihlole ibone ukuthi yenza njani ekuthuthuseni okuningi kukaZulu.
Ngakho umongameli wethu kumele abe uhambile yebo njengesiphatha amandla emele ilizwe lethu kulolu kulumsebenzi omkhulu kangaka kodwa kumele ebefunde okukhulu ekutheni nxa isizwe sisebenzisa kuhle inzuzo yaso sisenza lokho okuzathuthukisa abantu baso impumela ibanhle impumela iba lengqubekela phambili enjengayena lesiyibone ngokwakhiwa kwebridge le kazungula leli
Ele Zimbabwe ladonsa inyawo ngesikhathi linxuswa ukuthi libe ingxenye lokwakha leli bholoho ngomnyaka ka-2008 lesi kwakuyisikhathi ababengomongameli bamazwe omabili umzana Ian Khama kwele Botswana kanye lomzana Robert Mugabe babengazwani lokhu kwadala ukuthi ibholoho leli okwamele libe yibude bamamitha angamakhulu ayisithupha i-600 meters ligcine lidonse liphose lifike iikhilomitha i-923 meters ngoba kuvikwa ukuthi lingadluli phezu kwecele lezimbabwe ngaphandle kokwakhiwa kwaleli bholoho sekube lo mncele owodwa phakathi kwebotswana lezambia o-one stop border ongowuqala emhlubulweni wangezansi kwe-afrika umongameli philipe tshisekedi tshilombo we-grc kanye lofilipe nyusi wakwele mozambique ngabanye besiphathamandla abakade bekhona emcimbini lo woku vula ipolo home ngingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisavron kwele Botswana
Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni uhlelo lwakhe lakuqhuba izifundo kumabona kude ama-TV lessons kulandela lezo ebezivele zisemsakazweni wama-radios awe-ZBC inyathelo athi lizathuthukisa izemfundo iziphathamandla zogatsha lukahulumende olubona ngezemfundo bezithe gwaqa iphokethile yararo emsakazweni we-ZBC lapho ezichasise ukuqakatheka kwalolu hlelo umphathintambo obona ngezokwethulwa kwimbiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshelela umbuthano wokuthi okuthokozisayo yikuthi kulezifundo ze-sign language kulolu hlelo ukuhlaziya lolu daba Sixoxe lengcwethi kwezemfundo umnumzana Thande kwezintimkandla yena othi ayisipho bonke abantwana abafinyelela omabona kudele emsakazo.
Ayi owune kasiyekele nokudlala. Singakafiki kuze izifundo zabantwana vele bangaka abantu abasabukela khona okuntwa yize-TV. Sengitsho lazo iziphatha amandla zako uhulumende sihlala lazo ziphakathi kwabantu kubonakala ngamadishi phezulu. Okuyikuthi vele labo nxa bangabukela engxenye okunye okuthize kuyabe kuvele kuqondane labo kodwa lokho kodwa kulezifundo ezakwenziwa kuthelevishini umabonakude ngibona ngathi yikudlala angikwazi-ke ukuthi bangaki abantwana abazaba le mhlanhla yokuthi bahlangane lawo iningi labantu kuyazi ukuthi bahlale emakhaya emakhaya-ke kwezinye indawo sengitshiwo wona umsakazi weradio kawubani pho ithelevishini-ke mina ngibona ngathi uhulumende umbe yena lo ucabange khona lokho uzama ukuthi athi izimbabwe ilizwe elithuthuke kakhulu eliphambili thina abanikazi abahlali bakhona siyakwazi ukuthi lokho yiwuchitha isikhathi enxa phakathi kwabantwana abalikhulu bangaba babili baye bathathu abazathola lezo zifundo yiwuchitha isikhathi le mali lamathuba kungangcono abantwana bafundiswe ngababalisi ezindlini umbe laba asabahlala phansi baqeqetsha lokho kukamabonakude hayi ingane wane nje isizo zika-amukela kakulalutho kuzabaphathisa njani nxa phakathi kwabantwana bangamathumi amathathu amane amahlanu eklasini kube umntwana oyedwa ozabukela leyo thelevishini leseni yakhona kuyabe kusizani khona lokhu laba ababalisi bona laba abathiwoyo kumele phela kube yibo laba ababukela uze babone ukuthi abantwana bafunda okuya ngabi eqinisweni ngakusebenzi nanko amagetsi siqedeye insuku ezimbili kungelakwacwayizi kungela lutho pho-ke nxa sekufundwa amagetsi lawo njengoba la engathenjwa ayadula aziyelala abantu vele sebeziphekela ngenkuni hhayi akusebenzi sadekile akusebenzi
okuyikho okuhulumende angabe uyakuqinisa kuyini ukuthi abantwana bethole imfundo
uhulumende okumele akuqalise yikuthi ahlale phansi labazali kuphume isisombululo esizazama ukuthi sisuthise wonke umuntu kadesi abazali abanye balakuthi bancedise abantwababo nabanye abantu abangabe babe ngamatisha baretire kumbe bahlala phansi kumbe la amatisha nxa lezikhathi sebe chayisile ngakuhlalwe phansi kuvunyelwane ngoba imfundo iyathengwa ubhadale school fees uthenga imfundo xa kuyinto ethengwayo abantu ngabenelisi ukuyithenga imfundo leyo ingabe kungaphi leyo esuthisa abantu babo ngoba nguhulumende akutho ukuthi khona impendulo zenkinga zonke zikuye impendulo zisebantwini abanikazi bendaba abanikazi belizwe
Lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcwethi yecubungula ezemfundo sixoxela eseGwanda Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine lokutholakala kohlobo lwe-coronavirus elilolaka ele-India kwele-South Africa. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuvalwa kwempompi ehambisa amafutha ezimota kwelemelika kungene kusuku lwesithathu namuhla ngemva kokuhlaselwa liqembu labazibiza ngokuthi Dark Side. Abe Dark Side bathi bona batshontshela abanothileyo ukuphathisa abaswelayo. Babikwa njalo besebenzise ulwazi lokuhlasela imitshina yamakhompyutha ngeye-cyber security ukudala lomonakalo besithi bafuna ukuhlawulwa andubana bakhiphe abakufakileyo ukuphazamisa umsebenzi wokuhamba kuhle kwamafutha ezimota. Amapholisa asedolobheni le-Colorado Springs esigabeni se-Colorado abika ubana kulondoda ovuke ubhova wadubula lokubulala abantu abayisithupha edilini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabemuli walelo dolobho. Wacina esezidubula laye wafa. Abebutho lakwelemelika asebephuma kwele Afghanistan ngemva kokuncedisa ibutho lalelo lizwe okweminyaka engamashumi amabili. Babekwa sebethengisa okunye okade bekusebenzisa ebantwini makhaza labamankampani azimeleyo ikakhulu imitshina emikhulu. Eletunisia libikwa seliqale uhlelo lokuqinisa imigoqo yokuvimba ukusabalala kucoronavirus izolo ekusungulweni kwekhefu lamakholwa esimuslim ele-AED. Ngesikhathi izibhedlela zaleli lizwe zibikwa sezidonsa nzima ukumelana lokuqansa kwenani labantu asebebanjwa bele COVID-19 kunje sebezinkulungwane eziphezu kwamakhulu amathathu 329,000 asebebanjwe bele gciwane leli labulala abazinkulungwane ezidlula ezilishumi lanye 11,400.
Ngesikhathi yamazwe omhlaba ikhuthaza ukulwisana lesifo soqhuqho olwemalaria, uhulumende weZimbabwe uthi ulazo inhlelo aziqhubayo zokuvikela abantu ezikhanya ziphathisa kakhulu. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UZulu weHarare ukhala ngokwanda kwemiyane kundawana ehlukileyo ahlelikizo kulandela ukuna kwezulu nyakenye. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eyeHarare Residence Trust uthi imiyane le ikhanya isanda ngenxa yamachibi abangelwa ngama-potholes, ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza ezamasuwethi lemigodi yabemba ichebechebe.
Bayagebha imigodi bayichiye injalo ingacitshelwanga, eminye iyatshona okumangalisayo ibisigcwala amanzi kube yi-breeding ground eyemiyane.
UMazula uthi noma lokhu kunjalo imiyane leyi ibangela ezinye njalo indubo kuzakhamizi.
Iqiniso yikuthi imiyane lena nxa iluma abantu, abantu baba lamaqhubu babe sebesenwaya okungabangela eminye imikhuhlane ehlukeneyo esingeke sayichaza.
uDokotela Kudzai Masunda okhokhela uhlangothi lwezempila kahle oluphathelane lezifo ezisabalalayo kumasipala wedolobha leHarare uthi iminyane etholakala kuleli dolobha ayivamanga ukubangela isifo soqhuqho noma nje singaba khona sitholakala kuleli dolobha lapha lalaphaya.
We do get cases of malaria and there are more.
Silama cases emalaria esiwatholayo minyaka yonke ikakhulu phakathi kwenyanga kambimbito kusiya kunkwenkwezi.
Kodwa uthi ama cases amanengi akhona ngabantu ababevele kwezinye izabelo. Uqhubeka ethi leli dolobha lilenhlelo ezithile ezigoqela ukufafaza bebulala limiyane endaweni ezigoqela lasemapasini. Uhulumende wasungula uhlangothi lwe-National Malaria Control Program ngaphansi kogatsha lwezempila kahle ngenhloso yokulwisana nalesi sifo. UDokotela Joseph Mberi ongumqondisi walolu hlelo uthi balendlela ezijiyeneyo abazilandelayo ekulwisaneni lalesi sifo.
Last quarter of every year we spray 31 districts and that was done very successfully. We thank our people.
Kusigaba sakuchina kumnyaka ngamunye siba lomsebenzi wokufafaza kuma district wonke angu 31 njalo sibonga uZulu ngokwamukela lomsebenzi.
Uhulumende uthi uyaphathisa ngama mosquito net ezigabeni ezingamachumi phose amathathu elizweni jikelele. Abantu bekwathola kungelambadalo besebenzelana njalo labezempila kahle abasezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe abagoqela ama village health workers abafundela umsebenzi abalakho ukuphathisa bonke abahlaselwa yilesi sifo. Ugatsha lwezempila kahle lubika ukuba inhlelo zalo zokuvimba ukumemetheka kokuqhuqho lwemalaria ziqhubeka kakuhle okwamanje noma bezike zaphazamiswa i-COVID-19 lengozi ezifana lesiphepho esikhulu se-cyclone Idai. Ingcwethi zezempila kahle zikhuthaza ukuba abantu bephange ukudinga usizo lokwelatshwa ngoba bengaphuza kungaphazamisa izinso zabo kanye lokunye emzimbeni umuntu agcineke sokumele afakwe i-drip kulo kusebenzisa nje amaphilisi. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amathathu 300 million babikwa behlaselwa imalaria emhlabeni wonke jikelele. Abaphezu kwesigidi esisodwa 1.3 million babo bengabantwana abavame ukuhlaselwa emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Abalama bhizimusi ezimota ezithwala abantu bacela uhulumende abavumele ukusebenza bezimele athi ukuba yingxenye yenkampani yeZimbabwe United Passenger Company iZocom. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Amapolisa kobulawayo athi asebambe imichova efika amakhulu amane 400 engasebenzi osemthethweni ayivalela enkampani enkulu edolobheni leli. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo u-Inspector Patrick Ncube utshele intatheli zindaba kobulawayo ukuthi izimota ezingabhaliswanga phansi kwekampani yeZupco azisoze zivunyelwe ukuthwala abantu. Uthi lokhu wethulwa okusemthethweni nguhulumende, ngakho-ke kumele bonke abalezimota ezithwala abantu balandele umthetho. Kodwa abalamabhizimusi la bathi ngabafuni ukusebenza bephansi kwenkampani yeZupco. Omunye wabo ngumnumzana Mbonisi Msimanga.
Angisakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelele khonapha, angikwazi ukuthi ngiyengaphi. Uthi ngekwelinye ikhantri engasozisalwanisa kuona umsebenzi kawukho, alamaphepha akhona. Ngithembele kunapha ekhaya, kodwa uhulumende wami umbophile, umbophe izandla, ngibotshwa izandla ngilapho, ngiyaphila kodwa ngiphile. Avele uchovambayo uke wakuzama ukuthi akhulumisane lawe laba kani association bahlulekile. Bahlulekile vele, hhayi bayalodila umoyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawa uma ngithi ngiyakhangela, hhayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu ngoba kunje uyahamba usimota uthola uyahamba kuzukho uchove uphiko cash engathengi lutho then athathi cash afa esikhomeni so yiko abantu bese bengafuna ukufaka ngaba abantu baphika cash abantu ngaba afaka izimota kuhulumeni sisebenzi ngoba leso nama spends ikho cash bakutshela sifuni beba utshethi ikho cash $10 i1500 hayi uhulumeni vele ngafuna ukuzwa vele ngafuna ukuzwa izolo vele ku headline vele ku newspaper sibone ukubhale kombi is gone for good ngafuna ukuzwa vele ngento othwa igombi vele unless ungena wena usithi ngizuku kodwa into ebuhlungu ukuthi wena uphiwa ikho cash ka uphiwa cash imota yesuthi abantu abafuna ukungena bayafuna ukungena but wena mawuphiwa ikho cash ukhoza udrive ikho cash mina irent imbhadala nge-US dollar udrive kunazi wemoto uthenga amaspezi ngani uthenga nge-US dollar kodwa nuphiwa ikho cash yinto esuka isihluphe ukuthi isiswele ukuthi senze njani ngoba thina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peaceful bakubopha
umnumzana bulisani nxuma lo ole mjova ethwala abantu ukuthi bathole nzima kulezi nsuku kobulawayo
kunzima sisakwazi senzeni fanele ukuthi nxa ngathenga izimota zakho athi emjova eyi-10 kathe singumnyaka fanele ukuthi wasela wakunanti bathe imjova ipakile eminye ifile bayibulala ama-windscreen benzana amapolisa kusihambela edolobheni bakuthathela imota kuthiwa imota yamelanga ingene etawuni
umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f uthi abele mijova kumele balandele okufiswa nguhulumende
phela siyo nto yakuqala even lakuqala i-transport kwakuyi-ROC kwakunguzup kokudala even esikhathi se-rodisia lesa kodwa ngibona ngathi abanye kade kumele bavunyelwe labo ezinye imota lezi ezinye zivunyelwe zisebenze kathese ngoba izimuli zabo ziphila ngakhonoko ukuthi labo zivunyelwe zincedisane layo uzupco abanye bezimele bebodwa bengakho ngaphansi kukazupco kade ngibona ngani kade kulicebo elingcono kodwa ngibona ngani uhulumente uza kukhangela lokhu ngoba sobele kukhala sibile sikuzwayo abantu bekhala sibi
uhulumente uthi izimota ezithwala abantu kumele zisebenze ziphansi kwenkampani yezupco ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19 ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingogibs dube
Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-test series ekufike emaphethelweni namhla ekuseni. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lePakistan linqobele eZimbabwe nge-innings lamaranzi alikhulu lamashumi amane lesikhombisa 147 njalo ngokwesibili imidlalo ilandelana ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngalindlela. Ukapteni weqembu leZimbabwe uBrendan Taylor uthi ngokunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu wona umdlalo kumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu kukhomba ukuba izinto kazihambi ngendlela.
Bekungaba kuhle ngabe kube le nqobela phambili ekudlaleni kwethu kodwa ukunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu kumdlalo yombili kukhomba kwehluleka kwethu njengeqembu. Kunengi okumele sikulungisise ikakhulu ekutshayeni ibhola ngoba kungathi sisuke sibe lokungahlaliseki enqontweni. Kuqakathekile ukuba siyalesi lokhu sifunda ukuze sidlale ngcono ngokuhamba kwesikhathi.
Kumdlalo wesibili ophele namhla iqembu lePakistan liqale ukutshaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amahlanu lesithumi njalo lize laziphumela lodwa ngoba selibona ukuba eZimbabwe lingeke lifikise lelo nani. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi indlela yokukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe yiyo layo ebangela ukuba leli qembu lingaqhubi kuhle.
Lo mdlali onjengoVictor Nyauchi owenza kuhle eAfghanistan ejika kuhle ikakhulu kufirst test sesidlala lePakistan akaphiwanga ithuba kuyatshiya imbuzo yokuthi ngenxa sisehluleka ukuthatha ama-wickets ke thina silo mdlali owayenza kuhle e-Afghanistan kuyabe kusitshoni okwabakhethayo njalo ke laye u-bowling coach ukuthi ke futhi nxa sikhangela labadlali abayenze kuhle ku-Logan Cup domestic cricket phakathi kwe-top 10 ke okungenileyo kuphela ngu-Tendai Chisuru ukuthi ke abanye abanjengabo-John Nyumbo, Ainsley Ndlovu, Tanaka Chavanga yena okedlala South Africa njalo uyenze kuhle ku-Logan Cup kababizwanga ke.
Iqembu leZimbabwe linabadlali balo abangenelisanga ukuphatheka kumidlalo le edlalwe liqembu lePakistan. Hayi iqembu leZimbabwe linabadlali abambalwa abangenelisanga ukuphatheka kumidlalo le edlalwe liqembu lePakistan ngoba belimele. Laba ngabagoqela ukapteni weqembu Sean Williams, uSikandaraza kanye loCraig Evan. Emidlalweni yalo elandelayo iqembu leZimbabwe lehlelwe ukuba lidlale leBangladesh ngenyanga kaNhlangula kusiya kuNtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanjini.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele-India. Lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kumakhelwane kwele-South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eleZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho lekhazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leleZambia. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.